ukukhuluma ngabakubonayo bona okufunekayo lapha ngokubona kwami siyabe sokufuna ukuthi yona i-government yeZimbabwe nxa befuna ukutshengisa lokho okuzakusuthisa laba abangapha indawo sokumele ukuthi benze izinto ezizatshengisela khonokho ukuthi kuloku guquka ukuthi ngoba ukukhuluma esintwini ukuthi umlomo kawugcwalelwa mfula so bona bafuna ukubona ukuthi abantu bakwanjani sebebhukuthile bangale kwangikhona
kodwa ke okuyikho vele okungenziwa nguhulumende weZimbabwe kuyini ukuze ukuthi phela atshengisele ilizwe lwemelika lamanye amazwe ukuthi uyazama phela nakho-ke phela umnangagwa uthi uyazama kakhulu
antsho kufuna ukuthi kubonakale ukuthi kwini okuzanywayo kwini okusebenzayo ngoba ukufuna ukwenza into enhle ingakakhanyi ukuthi into yangikhona isiyenziwe angithi kuyashiyana umuntu athi nomna ngifuna ukwenze ngifuna ukwakha into enhle but nxa ngakayakhi laba abafuna ukuyibone umsebenzi wakhe bazamelela ukuthi bayibone ukuthi kathi indlu yona yakhiwe inhle yini ingqobe isho kuhulumende weZimbabwe ukuthi yena abone ukuthi kwini okwenzayo ukuthi kulethele ukuguquka okufunekayo singakhohlwa futhi ukuthi bona laba abakhulumayo bengapha bale-intelligence yabo so kulezi izinto mhlawumbe abazaziyo ezingekho ebantwini abaningi or ngathi ezingekho kuZulu ukuthi azazi bona abazazi so kufanele ukuthi uhulumende la uyazazi zona ezi zinto ngazo kasi ukuguqula khonapho kumele kuguquke khona kumele ukuthi kuzanje
kodwa wena njengengcwethi kwezombusazwe baba Moyo ubona ngizani kuyini osokuguqukile eZimbabwe nxa kukhona nje
osokuguqukile kakhulu khathesi yikuthi nje abantu ba ngokubona kwami lokuzwa kwami abantu baya bayanelisa nje ukuthi baxoxe ngobumo wekhaya ezombusazwe zona yikho kakhulu osokuguqukile well okukhona okunye izindlela kulezinye indlela imigwaqo itharisi ifakiwe kodwa ithi njalo ifakiwe ayila anto abona lokhu kuthiwa ma-carriage way marking oh ya umgwaqo ubumuhle sibili kodwa ula ma-carriage way marking lama-sign gawakho so nxa umuntu ufika uwethekela uyisethekela ungalahleka ngoba kulama markings emgwaqweni so iyo nje inguquko engathi ikhanya ikhona kodwa ukwenza kwezinto ukwenzakala kwezinto yikho lapho kakhulu okufuneka abantu kuguquke
ye pho-ke ubonani kuyathatha isikhathi esinganani ukuze kukhanye sibulo kwenziwa nguhulumente weZimbabwe kwenze ukuthi izijeziso zenotho lezi zesulu
lokho mna mboni ngani kusezandleni zahulumende weZimbabwe ukuthi uguquka ngoba izinto ziyaziwa ngabona laba kazithi abalapha e-America bakhuluma la beZimbabwe ngezinto abazibona zingahambi kuze so kuse ingqobe nje zikweni ihulumende yeZimbabwe ukuthi yona ikuguqule yini khonokho ingakuguqula then kungalungisa izinto kuyaqalisa ukutshintsha bakazela ukuba nesapho okwenza mhlawumbe ukuthi bakhulume ngendlela abakhuluma ngayo ikuthi bona bayibona inguquko maybe ngakufananisa ngale ndlela uyabona ukuthi ma singathi umuntu indoda lomkakhe nxa bangakhanya bengazwisisani abaphandle kabazwisisi kuhle ukuthi kwini okukhathazayo omunye engayezi ukuthi unkosikazi bese sithi ha no mina vele kambuyeli ubaba luyahlupha antsho ubaba lo kumele ukuthi uyakwazi ukuthi kwini okuyikho okuthiwo ngumama ukuthi uyahlupha ngabo so phakathi kwabo bayakwazi khona okuhluphayo nxa bengakaqalisi ukuguqula khonokho okuhluphayo phakathi kwabo thina siyabe sikhangele siseceleni siyabe sisithi kanti kanti kuhamba njani kodwa bona bayazana